Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude owe-Al Jazeera oveza inkohlakalo elizweni.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone, so asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi.
Ibandla lesisi likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha amalunga esithi abanjwa ngamandla ukungena imihlangano engatsha zama-cell awe-ZANU-PF.
Liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi nsuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya le nto esithi social media.
Kodwa amapholisa athi awasekeli hlangothi kudaba lokupha amabandla imvumo yokwenza imihlangano.
Indaba yamarhalizi nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Mangudya uzigwaze ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude oveza inkohlakalo elizweni kumabonakude we-Al Jazeera. Umnumzana John Mangudya wethule umbiko izolo esithi uphendula imbuzo eyadalwa yinzwisa yohlelo lwe-Al Jazeera olwalumele lwethulwe ngeviki edluleyo kodwa ladlulisela phambili. UMangudya uthi ibhanga le-RBZ kunye lempahla elungiswa eZimbabwe akufakelwanga izijeziso zenotho ama-sanctions. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutjera.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone, so asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokuletha i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary nxa silibonile, nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani nazo esesitiye lokuthi lapha nalapha phaya ulo ungawelelani le resisting.
Manje ngokubona kwakho i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzela ukuthi intathele zindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhinga leliyana elokuba undercover, bebengazivezanga ukuthi ngama-journalist, njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami ungaba khona sibili okunye okwakhulunywa documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethele statement list, ngoba kuthiwa khona kunomunye owayesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBZ nxa efuna, uyakwazi ukuthi amfonele mahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezimanilondayo.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nxa kuthiwa manilondayo laundering kuyini kahle kahle i-money laundering
ngamafeature ngathi mina i-money laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo kumbe ngendlela ezingekho emthethweni bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma business legal kumbe ngokuyihambisa ngendlela ezilegal so ungaba uthengisa ama drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama drugs ube lokuyibusiness kwakho okusemthethweni uze abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngapi kumbe uyazizuza njani.
Ukubona njani ukuvuma kukasibalukhulu uMangutsha lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhangale abize, ukubona njani wena
indaba yezijeziso zenotho le isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSibalukhulu uyasitshela sibili ukuthi akula zijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni igold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe uyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo so kutho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-election indaba esingathi i-politics kuphela kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSibalukhulu esitshela sibili ukuthi akula sijeziso ezikhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi yecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha lisithi amalunga abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zama-cell awebandla le-ZANU-PF. Leli bandla lithi ngomgqibelo abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF babikwa behambe ngandlu ngandlu emzini we-Eastview eHarare bebamba ngamandla umuntu wonke obalisa amalunga amabandla aphikisayo ukuthi aye emhlanganweni waleli bandla. Umgcini sihlalo wesigaba seHarare umnumzana Goodwill Masimirembwa webandla leZanu PF ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe liphakathi kohlelo lokucwayisisa ingatsha zama-cell kodwa walandula ukuthi babamba uZulu ngamandla ukuthi aye emhlanganweni le. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kulezi nsuku balohlelo lwabo lokwenza ama-cell kwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha eMathebeleland South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZanu PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babumbe i-cell babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe yingxenye yawo nxa bebiza imihlangano aboleni babiza bathi imhlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becabanga ukuthi mhlawumbe kulolunye uhlelo olubhaliswa nguhulumende bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona bafice sokutshaywa izilogani zezanu PF abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezitshiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamasele kodwa ngeqiniso abantu babezele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalolu hlupho eMathebeleland South lalapha engikhona kugodlwayo kuyafana akuthiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani sifika phambili sitshintsha sisiba ngezanu PF abanye abalesibindi bayathibilika nxa sebezinto ayilo mhlangano somhlangano wentuthuko umhlangano nje wokuthi izanu PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa izanu PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi izanu PF ibone abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo kabacace ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli wezanu PF ongwezanu PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngezanu PF.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuselwa kuhanjwa kwabantu phambilini kokhetho.
Liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya lento esithi social media. Abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba. Silama group kakhulu awe WhatsApp, abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungisele inguquko. Okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunyo ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota. Thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe, wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota, ikakhulu ntaka abhalisele ukuvota. Okunye singakukhuluma singangakukhuluma, kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho. Inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni yikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe. Siyevota mhlala ngokuvota, sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program, Register, Elect and Protect the Vote. Siyabe sisivikela ivoti mase sivotile. So okunye singakwenza singangakwenza, kodwa umlando silawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulona lolo hlelo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathebeleland South, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esefilabusi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze sizwe ukuthi kungani amapholisa encitsha imvumo abamabandla aphikisayo.
Indaba yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi sibinike impendulo, esithi thina impendulo leyi sigcwele ama-fake, ngicela labo abanezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority, kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa kazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner, bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kule amanye amabandla zombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama-regulating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga.
Hello ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkulu.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi sezithenga amanzi kulabo abalawo, ikakhulu abezinkonzo zibhadala idola leMelika elilodwa ukuze zithole inkonxa eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa ezamanzi. Lokhu kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kusukela ngeviki edluleyo, osekubangele ukuthi abahlali baleli dolobho betshone befolele amanzi ezibholaneni. Ikhansili ithi izitishi zayo ezisefenil lencema lazo ziyacitshelwa amagetsi njengezinye indawo elizweni, okubangela ukuthi zingenelisi ukupompa amanzi ayeneleyo okuyiwo imbangela yalolu hlupho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa sokutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama-reservoir kubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi imali. Kube luhlupho olukhulu kakhulu-ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezishiyashiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukunqoka komhlabathi singathi topography kumbe gradient kodwa akakuthi ukuthi ahle abuye ahlale khona ayizindawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kasekho sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela kobulawayo so ibulawayo lama wadangu 29 so ntemba sakunanzela ukuthi nqa kule bhawuze yodwa amawadi ngu 29 amawadi lawa ama townships manenga kula edluli 29 so ukuthi bhawuza nje ifike lokuthi nelilodwa isuthi sabantu izindlu zinenga kakhulu ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama section yangu 10 angu 11 angu 12 angu 13 siya ngokuthi inganani ikugcina kubangela ukuthi abantu bagcine begqabana nxa ukuthi omunye uzabe ufuna ukuthi abuye lama bucket angu 10 omunye 15 omunye 22 even zona izibhorane zigcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba basetshuzani lamasonto bakhona ama church njengabo Roma your family of God labo bani bani labanye nje abayebe lama lesporani zabo ba yinelise ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhaketi angu 5 kumbe ngedola amabhaketi angu 6 kumbe 7 kusiya ngokuthi umusa wakuthi iRoma ibingani kuthiwa yiye kade isajiphile ngoba ibisenza dola for 6 kwezinye isikhathi njalo iyenze dola for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhela ezifuleni njengoba bekuye kwana izulu amanzi egeleza khona kana sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabanye ukuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni isikhathi bamanzi ke avela lilungelo labantu nxa sikhangela ku section 77 yesisekelo sombuso iyasho ukuthi water is a right kodwa nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa sebesiyathola amanzi kumabhawuza abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi kugcina ke kuviolate le right mbe singathi sokusephula lelo lungelo ku-water sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu mbe bacele bakhulume lama-drone African Development Bank abavele banzisa ukuthi baphathisane nabo so i-council kukhanyisa zilalele nje obukabhuka kabakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho
kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphatha amandla engathi ngama-stakeholders wena laba ababona ngokuphathelane lamagetsi i-council labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amanzi
thina sizakamizi njengama stakeholders ke siyabe sithola imbiko le evela kuyumabhalane wedolobho kodwa ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabuvela phezulu khona ngalo size ebantwini akula kuxoxisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwuthola umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kibo 6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezi ezinatha kuthuli khona ngale kumasebhabs so yimbi ke siyabe siyithola sokungazani kuthiwa yi-engagement yama-stakeholders but yabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuqokisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bacitha indawo lapho kupontshwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke la madamu lanxa nje angakabi la manzi akuya ngaphi ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo kakusisuthisi njalo kakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi esikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka nxa kunje sosisengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethe umnumzana Khosiyenso Ramakopa ukuba ngumphathintambo wezamandla kagetsi emzameni yokulungisisa ukusilela kwamandla lawo. URamaphosa ukhethe labanye abambalwa ukuba iziphathamandla izolo kuhlelo lwe-cabinet reshuffle. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ipolisa lenkamba ye-support unit kobulawayo u-inspector kudakwashe Jatikobo ubotshiwe ngemva kokuthengisela imibhobho abantu abathathu abeHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sidyo 7, Sidyo 7, lichona njani badala, lichona njani hayi, thina siyachona, sithi hayi inkosi ngayilikhokhela kukho konke likwenza le msebenzini yenu, nathi siyabonga kakhulu elisenzela khona. Into endithanda ukuyazisa abantu baseZimbabwe ukuthi bantu bakithi votanene kakhulu, sibili livotele i-CCC, lingaphanjaniswa ngabantu, abanye amabandla abachothoza i-CCC. Ma lifuna ingqokela phambili enhle, kungela bandlululo, kungela kuthina ukuthi shona kumbe Ndebele, votelani sibili i-CCC ngeqiniso ukuze sitshintshe umbuso. Lokho okuxabana okokulwa lamanye amaphathi kumbe sesiphikisa, sizaphikisa, sesikhipha izane, into esilwala vele yizane. Bantu hlakaniphani, livotele i-CCC elizweni lakithi. I-CCC yilibandla elingatshintsha ilizwe lakithi libe lihle. Sohlakaniphani, ntangelisakhula labadala kuze libe lekusasa elihle. Kukhitshele izane eyiyo kambeshuwa esiyisebulela ilizwe indlela ebuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngile themba abantwana babona ukuthi kwenzakala.
Studio 7 injani? Yazi isifiso sami Studio 7 bengifisa ukuthi ukube mhlawumbe amabandla laphikisayo angabambana abe into eyi-1 bathatha amavoti wonke banikeze noma ibandla leli likuphikisayo likhulu i-CCC sikwazi ukukhipha i-ZANU-PF ngoba ngempela isimo sesikhona ekhaya sinzima bakithi. Sinzima isimo sesikhona ekhaya sinzima. Ukube siyathatha la mavoti e-MRP na-1-1 wonke siwahlanganise wonke nabo-MDCT ahlangane wonke sikwazi ukukhipha i-ZANU-PF izobona into zethu ziba ngcono ngoba phela manje ukuhlupheka wase ZANU-PF yawina la izobusa 45 years. Ngicabanga ukuthi izobuya silunge ngoba ngiyabona ngempela ukuthi isimo asikho right. Asikho right isimo impela i-ZANU-PF must go. Ngempela i-ZANU-PF must go.
Sarobona nasemsakazweni ngabe linjani kodwa hayi nathi siyaphila siyaphila hayi siyamangala yena uhulumende weZANU-PF lo ohluleke ngathi umuntu ongakasikole ukuthi kathi kahle ungumuntu onjani ofisa ukuthi abantu bebezane ngoba khonokho kunabantu ekakuphucayo into ayigijimisayo yokufaka nje ukusa nezidakamizwa phezu kwemizimba yabanye abantu ekwazi ukuhlophe ukuthi abakho abantwana bakubambi konke lokho so hayi nangagwa leZANU-PF yakhe ukuthi ngabasehekela siphile impilo yethu otherwise ngabantu ukuthi ngabantu kuvoteni kwabo siyavota ngokufana sifakele i-CCC abuse ke sibone ngoba into enyanyisayo lapha ekhaya so kuzobuswa yilaba abantu from 42 years bephethe umbuso and manje bayaqedisa kukho konke lokho kwakukhona hayi njengomnangagwayi nasareni manje ubhizi uwisa amaklasi kathi mayengaholisa abantwana amatisha namamisi ukuthi abantwana bazofundiswa ngobani esazikunika amapolisa namasosha akhe imali so hayi lo hulumente wehluleke wehluleka shema asimazi ukuthi kahle kahle kuke yiphi into yakhileyo sinsendlela lembuso yena hayi uyazihlulekela uyazihlulekela
siyabingelela siyabingelela Studio 7 ninjani ninjani khona lapho e-Washington DC e-America okhulumayo ngu-Len Moore ngidabuke endaweni yasebhinga ekhamata ngokokuhlala manje umuntu use-South Africa ngokwe-talk ngithi ngigqugquzela bonke intsha yasebhinga ukuthi barejiste ukuvota ukwazi ukukhipha leli qembu elisihlukumezayo siyacela yonke intsha bazame ukurejista ukuvota wonke intsha yamathonga wonke umuntu okuthiwa ngumthonga akazame ukurejista ukuvota ukuze sikhululeke ezweni nakhona ezweni lethu sibone ukuthi nendawo yasebhinga iphuchuke kube nemigwaqo konke okungokwethu sikuthathe kube ngokwethu ngiyabonga
salibonani kustudio 7 salibonani balaleli nabasakazi bezindaba hayi siyazizwa izikhulumo ezikhulumayo sibili mina ngimangala ukuthi abantu bathi babulala abantu endaweni yaselubhani befana lomnangako ukutholaka abantu bona abasesindebeleni bethwala amakhanda besiya khona beloba besukumiswa betshaya izandla ukuthi kahle kahle emakhanda abantu kushodani into eshodayo yini angikwazi ukuthi ngaqhalapha amandla angaklina ingqondo lezi ezigcwele izana abantu beke bebona ukuthi kahle kahle sokusile laphansi sokusele nje izinyanga ezimbili ezintathu asizameni bantu bakamthwakazi sesiphakamisa amameya nama-MP ethu kuze sikhone ukuthi sizimele endaweni zethu sizicontrole sizilungise into esizifuna uzilungisa ngajabula kakhulu odele uma ingafundwa ngiyabonga lapho mthwakazi omuhle
Studio 7 njani yandabalaleli njani basazi bethu nabalaleli hhayi ngikhuluma ngendaba yokuthi isadaki izithulele ama-opposition party supporters asemajele avalelwe emajele bengenzanga lutho umsebenzi wani wesadakisadaki useless man abantu bavalelwe emajele babhalelwe le ithula itetuwo ngathi akwenzanga lutho konke nama-organization angaphandle kodwa abantu behlangane kube nomsindonyana
kuzwakala kuzwakale government le ehlukumeza abantu kube segcekene abantu beyinokuze bethu beyihlaze ngempela ukuthi kube segcekene lokho ekwenzayo bangaka abantu balanguage ejele bonke ama opposition bona babo babulala benzani bangaphandle bangaka bezana babulela abantu manje bashaya abantu babulela abantu bangaphandle bonke but e opposition mangaba bangaphakathi amazonke nje akudlulele tututut koko ama organization lokho kunye kwakhona kudlulele zwizwe ayikhona mani abantu basebajele bengenzanga lutho hayi ababulele bangaphandle abezana ababulela abantu bangaphandle hayi mani uyabweza kanje labantu base
salibonani basakaza bahle mstudio seven basakazi kwelizwe lakithi ngisacingana insizi lingifundise uba wami abanolwazi kwabamayeko endaweni yaseplambe endaweni okuthiwa wayehlala endaweni yasemathembele angimazi la ayebuya khona igama lake kuthiwa ngithabane ndlovu wayehlala nomama khona lapho umama wasithwala isifo sami mina igama lami ungucaspa wazincube ngilindane sizabakwayo umama wami kuthiwa unomalanga igama lakhe uzocela abanolwazi bangithinte kule number 0680771060 iphinde futhi 0680771060 ndicela abanolwazi ukuthi ngithinte kule number ngicela ngimdinga kakhulu
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, silent on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanjan, but I'm cash and jungle bobo. But look, what says I'm a king, but I'm feeling young. What in the middle, what in the middle, what in the middle, but what's on my tongue? I'm just like him, it's solo. I don't know if I'm a pop, I'm going to put them in and give them a cock. I'm going to put them in and give them a cock. I'm going to put them in and give them a cock. I'm going to put them in and give them a cock. I'm going to put them in and give them a cock. I'm going to put them in and give them a cock. I swear it's better than that. Double the balls, the level is high. Yeah, but I'm just a man, but you're a long bamba. Every time we speak, I need to tell my lesson. And I've got the heart of the master, the passion, and brothers is cousin and cousin. That's what I'm rapping. You got this, you got the bantam. You're gonna lose it. From a woman, I'm a noobie. I never do stuff, I never prove it. Hey, when I step in the booth, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mad, I'm a predator, tell me I bury and put the carry across. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. But on my hands, I've been killing them since. I am nigga, bang, man. Oh.
Yimi ngo ingoma ka awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Singake hlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Usibalukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo abanjwa ngamandla ukuthi aye emhlanganweni webandla lezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.